ukukhangela lolukhetho angikhumbuli sibili kuke kwaba lokhetho olubonakala luncintisana njengalona lolu olukhona kathesi uncintisana lokho okukhona phakathi kwalaba ababili u-former president u-Trump lo-vice president u-Kamala Harris. U-Kamala ukhanya esenza ukuthi atshengise ukuthi ngiza kwenza lokhu ekupheli uma lingangifaka, njalo ngiyacela amavoti nxa ngikhangela ngale ngasengxenye, hhayi kukhanya kulokho kungathi kulokuzonda okuningi, lokungathi kulokukhuluma okungasikho okuningi, lokho esingathi amanga amaningi awokuthi lokho kuzakuba nje, lokho kuzaba nje. Abantu babanjwe kungathi babanjwe ngomphimbo ngu-Trump ukuthi bangathi bayesaba, bangathi bafuna ukwenziswa izinto abangazicabangiyo bona. U-Trump uqhubeka etikitela amanga akhe lokwethusela kwakhe. Yikho engikubonayo okungaba umahluko okhona. Hayi kuzabe kuzima sibili ukuthi sikwazi ukwehlukanisa ukuthi onguye ozaphuma khonapha phakathi kwabo bobabili ngubani.
Kukhona okungenzakala ngemizuzu le eseleyo okungaguqula usekelo kwababili laba abancintisayo, njalo laba abasekelayo laba aba-endosayo bangaletha umahluko yini?
Sengikhangela ngikhangele ukuthi engxenye inkulumo ezikhulunywayo ukuthi engxenye zingenza ukuthi ama-voters amanye ikakhulu la angangacabangi okuthiwa i-undecided voters ukuthi khona balandele oyedwa. Kodwa ngingakukhanyi kunjalo, loba ungaze kube omunye akhuluma okumnandi, omunye uyathethisa, konke kuhlala kulokhe kungathi kuyalingana kunjalo. Ngoba lapha sokumele kube ngoyedwa ophambanisayo owephula ugatsha. Lungephuka kuphela yena lo wephula ugatsha nguyozese. Lakhonapho kulaba abasekeli abakhethwayo laba u-Vance Lowells, lakho kuyafana nokulokhe kunamathelene sibili kungutshiki lobhanqa khona lophana. Kungakhathalekile ukuthi laba bakhulumani, ngoba ungakhangela ngapha ku-Harris bakhona sibili leyo Obama bayazama ukuqwitsha besiya phambili kusiya khona ngale, kanti-ke ngale langa ku-Trump ngale bakhona laba angithi ukhona lo phume ejeni la ephume intshatshaze siyale esekele u-Trump, lo wayemsekele ema-elections adlulayo. U-Trump wawina yena engawinanga okuthiwa ngu-Bannon. Kubuye njalo kubuye laba umask laba besiya khona ngale besekele u-Trump. Okuzaxakulula ukuthi oyedwa phakathi kwalaba abancintisanayo enze lokho esingathi yi-big mistake okuzakwenza abantu banyampe bese besiya kongangxanye. Loba laba bekhona abasekelayo akusoze kwenze mehluko omkhulu nxa ukhangela ukudabukana kwabantu phakathi laphakathi.